okwenzakalayo ukuthi izolo kwabalwe police elashaywayo ngabantu laba amajaha lawa amagombe abasithi ngamawindi then amapolisa nawayoregroup-a kwasobuya labana abe-black boots basiteka nabantu baphongucina sebephongutshaya umuntu wonke nje kwayekhonapho noma otherwise engayisiyo windi wamakombi lokhu kubanga ukuthi namhlanje kube njalo futhi
manje bakhona yina ababotshiweyo
right ukubotshwa ye bakhona abathethweyo kodwa yikuthi kuhamba ngokuthi abangathathwa lapha awusakwanisi ukuthi kube kwazi ukuthi bangaki
bakhona abalimeleyo
right angisabonanga xobo ukuthi mbona ukuthi abalimeleyo bangaba bangaki but obvious bakhona ngoba uma bethaya phela nendukulo ziya induku zamapholisa lezi zivele ziyalimaza
kahle kahle kathi kuyini okwenzakalayo la
okwenzakeleyo yikuthi ukuthaka okwenziwa ipolisa lapha bagcina sebecabanga ukuthi abantu abasegridini yiba abanika i-opportunity yokuthi bagcine bengabantu abangenelayo umsindo oyabe siqalisile ungaba ngumsindo oqalise ngabantu bamakombi kodwa uzagcina ungayisibo wamakombi kuphela namapholisa ngoba omuntu laye otherwise oyabe esestridini ugcina laye sengenela ngoba akulandlela yokuhamba ngendaba yamavenda bagcina sebethatha njengakhona okokuthi otherwise amavenda anika i-opportunity yokuthi kuthawe abantu amapholisa ngisho
sikhuluma nje kunjani khona lapho ezitaladeni
harali akathe sokuhambeka vele akuselanoise kuthi sekule congestion kuphela yezimota.